daba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 mhlaka 22 ngomvulo kumabasa 2019. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuka inkulumo phezu kokukhethwa kwenkokheli yebandla le-MDC, abanye besithi kulabesindebele abalutshwana kakhulu.
Lokhu sokwenza kube wesi nje khonalo, ngoba kulombono kithi ukuthi abantu abavele emathuleli bayamarginalizwa, abathiwa amathuba, and kuba wesi nxa sesibona khonalokhu sekwenzakala ku-opposition.
Ukubotshwa kwabosiphatheleni ngobuningi kwesatshelwa ukuthi kubangela ukwehla kwesisindo semali.
Njalo lezinsuku bebethethe amapholisa aphandle abangayisibo bethawuni esibajayele. Ebethethe amapholisa ama-station ayemalokitshini abangajayelwa.
Lamuhla sisungula uhlelo lokuxoxisana ngodaba lwegugurawundi. Kwenziweni ukuthi kube lokukhumisana umlotha?
Badiniwe ngento leyo, bafuna ukuthi into leyo iphele. Azisebenzi zabo zingatshe ziputhise ndiperiyali, nabalimalayo bakhompansethe. Umnankabo usevumile ukuthi uzakwenza khonoku.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kuzigaba amaprovince ebandla le-MDC ayisithoba munwemunye abalisa esakobulawayo esezikhethe inkokheli kulabesindebele abalutshwana kakhulu asebekhethiwe kubandla le-MDC. Lakunkokheli emqoka ebalisa umkhokheli labasekeli bakhe abathathu, kwezinye izigaba kukhethwe abesishona kuphela kungela ngitsho oyedwa owesindebele. Lokhu kuthi abanye bebuzana ukuthi leli bandla alisoze ligcine liswela usekelo esigabeni semandebeleni esilenkokheli yesindebele ebandla leZanu PF. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo othi impela kumele udaba lwemihlobo lulungisiswe kubandla le-MDC.
Yekade kuqakathekile ukubana befake abantu abavela ezabelweni zasemathebeleni South, North and Bulawayo. Kade kuzaba kuqakatheke kakhulu ngoba ngokwenzakale khathesi kukhanya kulabantu abalutshwane kakhulu abadabuka emathebeleleni. Lokhu sokwenza kube wesi nje khonalokhu, ngoba kulombono kithi ukuthi abantu abavela emathebeleni bayamarginalizwa, abathiwa amathuba, and kuba wesi nxa sesikubona khonalokhu sekusenzakala ku-opposition.
Kodwa bona abaphakathi kwebandla bathi bona abantu abesindebeleni iningi labo kalivoti, njalo abafuni ukuthi bangene kuloko kuthiwa ngama-structures ukuze labo bavotele abanye babo, njalo abanye babo bevele bevotela amashona. Ungathini nalo?
Ya, ngabe kuliqiniso okunye kwangikhona, kodwa nxa sikhala kwamanye ama-parties siyathola ukuthi kwamanye ama-parties bagcwele abantu besindebele nokuqasi. Nenokwesibili, kumele sidinge insukela kumbe impande yokuthi why abantu besindebeleni bengafuni ukuthi banciphise ukubana bebele zikhundla. Ingxenye kule nsukela khona bona kule mbangeni kuyabe kuqakathekile ukubana kukhangelwe khona lokhu, kuthi ngxenye babona zani bangaze benciphise nxa soze bebe lo ncedo, engxenye asoze bekwanise ukuya phezulu kuma-structures e-party. So kuqakathekile ukukhangela ukuthi kukhangele i-root cause yakhona, ukuthi kukhangele i-symptom, kukhangele imbangela yakhona lokho.
Nxa sikhangelelo nalolu daba lwemihlobo, ubona ungani sikhona yini isikhathi ilizwe leZimbabwe elizabuswa ngumuntu ongayisiyo wesishona?
Kuyebe kuqakathekile ukuthi sisiya phambili kungakhanyelwa ukuthi vele umuntu ukhuluma luphi ulimi. Ngifa ngibona ngaba ngumkorekore, ngaba ngumnambe, ngaba ngumkhala, ngaba ngumtswana, ngaba ngumsuthu, ngaba ngumindiya. Kuyebe kuqakathekile. So kuqakathekile ukuthi umuntu lowo ulombono onjani ukuze asize ilizwe akhona ukuthi uvela ngathi xa umuntu wesiyonini owayenelisa ukuba lo mbono omuhle lakho kuyabe ukuhle xa ungumuntu esindebeleni lakho kuyabe ukuhle xa kulikhalanga kuhle seyebo qakathekile ukuthi sikhangele ukuthi umuntu usilethelani okwentuthuko okukhulisa umkonomi okuthuthukisa lokukhulisa ilizwe lokulungisa ama-problems esilawo e-economy lokuthi sikhangele ukuthi umhlobo bani ke kuzathatha isikhathi lokho kodwa singekele ukuthi sikulungise khona lokhu khathesi kuzenza sibili ezombusazwe zibe nzima kakhulu.
Alo-ke ngumnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Kunjalo nje osandakhethwa ukuba isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo umnumzana Swithan Chirodza uthi udaba lwemihlobo ayisiyondaba emqoka kubo ngoba bekhangelele ukusebenzela uZulu wonke wesigaba semaNdebeleni. Ya, okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga mfowethu.
Ye, sikuchayele ihlombe ukukhethwa kwakho ukuba ngusomlomo wesigaba sakoBulawayo.
Ye, ngiyabonga lokhu uchayele ihlombe. Kodwa mbonani ihlombe wedlula mina yilaba abavotayo nalaba abangedifuthi khethe ngoba angazake ngibe ngumuntu okhulumela ibandla lavo kungelasi lusekelo lwabo.
Kube lokukhonona ekukhethweni kwenkokheli kubandla le-MDC koBulawayo kanye lelizwe jikelele, abanye besithi uhlelo aluhambanga kahle, wena ungathini ikakhulu sikhangela isigaba sakho?
Bengeza ukuthi kulabantu abakhononayo ngikuzwa kathesi nje ukuthi bakhona abakhononayo, kodwa bebona ukuthi aluba bekukhona aluba kathesi ukhuluma esikwenza aluba sesiqole izincwadi singathi ngesikhiwa ngamaphili. Kodwa bonani kusasa silo mhlangano unobhala akasitsheli ukuthi uthiwa kule kungaba labantu abakhononayo. So linto ngiyizwa ngawe mfowethu.
Udaba lomhlobo ukuthi lo umuntu ngowesiNdebele ngowesishona likuphethe njani kulokhu, njalo libona ngani akusoze kukhathaze na?
Lokho okomhlobo mina angizange ngikuzwe ngoba phela uyabona nxa kulento ehluphayo ebandleni ngathi kulama-branch lapho abantu abangakhalaza khona kulo Abita General kule province yonale njalo kule template esayinikwa yi-National Council i-template ekhulumayo nokuthi nxa umuntu edle sikhalazo ulakho ukuthi abhala le national committee angithi eyenza le abethi ngesikhiwa iyaphila ukhalaza. So
alo-ke ngumnumzana Swithan Chirodza usandakhethwa ukuba isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo, ubexoxa isidingo ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Kusasa sizaxoxa kabanzi lo mnumzana Chirodza ngenhlelo zakhe ezokuthi uzazithatha azifeze nxa eseqalisile umsebenzi oqotho. Thiyani indlela. Kulandela imbiko kahulumende yokuthi kulezinye iziphathamandla ezisebenzelana labathengisa imali emgwaqweni abazakala ngelokuthi ngosiphatheleni ukwenza idola leMelika lingatholakali lula, amapholisa asengezelele umkhankaso wokubopha laba bantu. Kambe ukubotshwa kwabo kungobuningi kungaba kubangela ukwehla kwesisindo semali na? Uhulumende wathi isisindo semali yohlobo lwe-bond sesiza kwenziwa ikuthi idola leMelika lifunakala okunganani ngesikhathi esithiyeneyo. Uhulumende wathi njalo isisindo se-bond sizamela kudola kumadola amabili lamachumi amasenti amahlanu $2.50, kodwa siyehla kancane kancane saze safika kusilinganiso sokuhlanu kudola linye 1:5 ngesilungu. sixoxe lo munye usiphathelene ongathandanga ubethwa ngegama ukuze sizwe okuningi okwenzakala ezitaladeni zakoBulawayo.
Esitaladeni kunzima kuzwa, kunzima kakhulu ngoba kuyabotshwa abantu, vele sibantu nabatshintshe imali yabaku-Black Market. Kuyabotshwa and ungatholakala utshintshele umuntu imali ready ended. Ijele sibili ihambe ejeledi. So kunzima vele lensuku, akulanto enhle.
Wona amapholisa agcwele ezitaladeni kumbe kukhona okwenzakalayo ukuze balibone ukuthi abantu bayatshintsha imali?
Bagcwele ezitaladeni njalo bayabe ku-plain clothes. Kusesikhathi uyabe uchathene ungamboni, uthuthi uyathuze xhaka selibojiwe. Njalo lezi suku bebethethe amapholisa aphandle abangayisuko bethawuni esibajayele, bebethethe amapholisa ama-station ayemalokitshini abangajayelwa. Ngabe benanzi ukuthi abasesibajayele abasabophi.
Manje nxa kuyukuthi umuntu ubotshiwe uyavalelwa kwesikhathi esinganani?
Sokuzaya ngu-magistrate ukuthi ebone ukuthi isigqibo sakho siyabanga. Abanye bahamba beyenza i-community service, abanye bayahamba sibili ejele.
Manje khonokho akwenza ukuthi inani labayenza umsebenzi wona lo lehle?
Liyehlile vele ngoba nxa ubona abanye abantu bebotshwa esejele kuyinto ethusayo. Njalo le mali bayathathelwa ngakuthola ule flot yemali bayathatha bekubhenkise e-reserve bank. Uyabe usiyabhenki ku-akhawunti e-government. Aliyana uyitholi ma ungalarizin ukuthi uyithethe ngaphi kumbe ufuna ukuyenza.
Isisindo semali lezi nsuku asiphanjaniswa yini ikhona lokho kwenzakalayo ukubotshwa wabo siphathelene?
Siyakuphambanisa sibili ngoba imali iyayehla kakhulu.
Lo ngomunye wabaphila ngokuthengisa imali ezitaladeni abazakala ngegama lokuthi ngosiphatheleni, obekhuluma engafuni ukuthi simbethe ngegama, ubekhuluma kodwa ayikhona le koBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ziphuma kumaphephandaba. Iphephandaba leli Sunday Mail lithi kwakuqala selokhu ilizwe laqala umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair, kulenani labafuna ukubukisa okokuthi sokuswelakale ukuthi bazabukisela ngaphi, kwagcina kusakhiwa amatende. Iphephandaba leli Herald lithi uhulumende usephe uhlelo lokudonsa amanzi omfula uZambezi ukuthi afike esigabeni seMandebeleni kumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzela esigabeni seMandebeleni ezeMatabeleland Collective. Iphephandaba leli Herald lithi kusiyafika izolo ntambama inani labalahlekelwe ngumphefumulo kukhefu lephasika beselifike kuchumi lasikhombisa i-17. Ngasikhathi sinye nyakenye kwase kubhubhe abantu abangamachumi amabili lambili i-22. Okwamanje ke sizwe imbono yabalaleli be-Studio 7 abasithumele yona nge-WhatsApp.
Sanibonani, mthokazi omuhle nabalaleli be-Studio 7 bonke kanye nabasakazi. Ngisacela nje ukunibekelela ngapha e-South Africa, igama lami nginguSipho wakwaNdlovu, ngihlala kwaPepa eCholojo. Ngisacela nje nami ukuphawula ngale ndaba ye-ground. Ukakhulukazi becela ukuphawula amagama ngiwabhekise kulo baba abathi ugawula lo wezaniphehle enijwayele nje isikhathi esiningi ukukhuluma naye lapho. Lo baba lona ma ezothi yena akukhulunywe kodwa abanye amagama azwisa ubuhlungu engakhulunywa. Abantu umuntu ma engabe eseyinhlungwini kumele ekhulume ngey'nhlungu zakhe ukuthi ubuhlungu kuphi. Hayi ukuthi umuntu ekhulume ukuthi hayi ngilimele nje, kube ngazathi manje ukulimala kwakhe akabuzi ubuhlungu. Ubuhlungu kumele umuntu ebukhulume bonke kanye nengonyuluka yonke egonyuluka umuntu khane ezoba right. Manje umuntu uma ezokhuluma efihla okunye okusho ukuthi sekune problem lapho. Ngoba manje bayesaba bona njengabantu bezanipf ukuthi umuntu uma ngabe mhlambe sikhuluma into ababezenza ujike kube yi-pain kubo. Ujike bangazathi manje kube buhlungu basesefuna ukuvala abantu umlomo futhi ukuthi kungakhulunywa. Hayi, ake sikuyeke ndokho nje impela kube ukuthi siyakhululeka nje nathi sibe right. Sisithatheke ukuthi nathi kube lokho kunyathela izinto. Ake nje ilizwe lethu nabi livumele inkululeko abantu bekhulume the way abazizwa ngakhona. Ngicabanga ukuthi ngokwenza kanjalo sizohlalisana sonke singabantwana bezimpapa.
Ngiyabingelela Studio 7, ukhulumayo uMahluli Mabhena. Ngizala emaguswini esitemba, ekufane. Ngale ndaba yeGugula Wonde, ma ukuthi kuyabuyiswana, sicela ukuthi kube khona i-Truth Commission ezokhuluma ukuthi kuze kwenzeke kanje, kwahamba kanjani. Onecala kumele akhe agwetshwe, ashushiswe aze agwetshwe. Avume icala lakhe noma aliwine icala lakhe. Ibona kumele kube umhlahlandlela kunokuthi kuthiwa kuyavuyela ukuthi hayi ngiyavuma ngiyaxolisa. Uxolisa kanjani umuntu? Akaxolise kodwa phela ashushiswe. Sikwazi ngoba kumanje azange sithole ama-death certificate abobaba bethu. Sahlukana nabobaba bethu kabuhlungu kanje kakhulu. Salahlekelwa ngabazali indlela ebuhlungu. Salahlekelwa izinkomo zethu, salahlekelwa imfuyo yethu. Sahlela impilo yethu, sadisplaceka, zaphela iy'nkomo zalanyamalala, sathuthe endaweni, sahlupheka. Kwaze kwahamba omama bashona, umama washona esenini. Sifo sikashukela ngoba wayecabanga kakhulu. Ngikona kwam-afektha kakhulu empilweni yakhe, ukuhluka ngomyeni wakhe. Namashi sahlupheka kakhulu sizifayela amabhasi nayo yonke into. Ngeke kuthi kuyena oye onayo abuye futhi abe uyena futhi ophethe uhlelo ukuthi uzokwenza kanjani yena sicabangela yithini kumele sisho kumele kube nibe nabantu amalokhuzeni abantu abazomela lento amaloyazi noma inkantolo ezoshushisa laba bantu zima bevume ukuthi abame phambi kwe-Truth Commission.
Ngiyaxolisa ngokungazi bethi igama, mina igama lami nginguBruce Moyo, ngikhuluma ngiseJohannesburg. Iyangidla kakhulu indaba le, ngiyathuluka ngila uhulumende engazokhuluma imbudane engabantu abadala mina ngakho waye begamuza zakhamuzi libazizise kahle igama labo leli ukufisa ukusoba sokukhululekile ukukhuluma eGugula Wonde. Hhayi, aliyesi kahle-ke.
Ngivuka njani lonke ngiyalibingelela basakazi be-Studio 7 yomhlaba wonke nje ngiyalibingelela. Kathesi lapha ngifike ngikhulume lami engikunanzelela engakubonayo ngeGugula Wonde. IGugula Wonde le ifika mina ngangiseselijahanyana nje 23 years ngakubona sibili ngoba ngumunye wayefanele abulawe. Ekwenzeni kwakhona ngangisebenza ngisemsebenzini e-DDS Elupane. Basifica sishe emsebenzini ngabana abantu basishaya basithatha basisenkambeni yesiwayo lapho abashona besishaya khona iminyonke bebulala abantu izidumbu engangizikhangela bezibulala lathi sibe sibulaya kodwa singasitshaywa ngoba futhi mdalokho basibamba mdlane edibha besishaya intonga zabantu ababathathe edibha le michilo nezamboko. Sachaya ukuthi basikhulula ngabo 3-4 khonapho sesikhulule sahamba sangaphandle ngalezi ndlu zethu zingale ngaphandle sihlezi ezindlini zethu bafika ntambama sekuhamba ngeLand Rover bafika ngeLand Rover bacela amafotholo bebabili bacela amafotholo bekoleka kufolomani ufolomani uthi kathi hambisa amafotholo bona babuza bathi akumana batangathi nabo nemasikati bari kuphi. Ufulumani uthi hayi bakhona balele lapha endlini ngoba sasithone siyibundula imini yonke badayize ngawuye khulu nxa sihamba kwabanye ntithe sesihamba la mafotholo nxa sifika sifaka amafotholo emoteni umuntu lwane uyaphuma ngale kulefi side emoteni ubhoda phambi kwemoteni buya kulo driver lapha efike abe sesala uthi athi lwane abasembuza ethi orikuti athi ndokumbira abantu aba 1-2-3 ndotakuurara iyo zino ecela thina sisizwa sifaka amafotholo emoteni ngemva kwejipi.
Alawo ke bekungamazwi abalaleli bethu abasithumela wona nge-WhatsApp lani lenelisa ukuthi lisithumele njengoba lisazi sekukhululekile ukuthi lixoxe ngodaba lwegugura hundi lokunye nje lingasithumela kona kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwa manje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubhubhe abantu abedlula amakhulu amabili eSri Lanka ngemva kokudubuka kwamabhomba athile emasontweni amakholwa esiRoma lasemahoteleni kusehlakalo esingakazakali ukuthi sibangelwe ngobani esithiwa sona yiso esikhulu kakhulu kuminyaka elithumi edluleyo. Uhulumende wesikhatshana ukhokhelwa libutho leSudan uthi uzathumela ikula kwelemelika ukuthi ilizwe lisuswe kuluhlu lwamazwe asekela ubudlwangudlwangu besi-terrorism ngesilungu. Namhlanje ke kuhlelo sisungula uhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngokwenzakala ngesikhathi segugura hundi lokuthi imizamo kahulumende yokuthoba amanxeba izaphumelela na. Sisungula uhlelo sixoxa lomunye wabasungula umanyano wenhlanganiso ezemathebheleland othiwa yimathebheleland collective umnumzana Angliston Sibanda kodwa ongasali lunga lalinhlanganiso. Linhlanganiso yiyo phela eyahlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa kwavunyelwana ukuthi kungakhulunywa ngodaba logugura hundi abantu bekhululekile lokunye okunenginengi kesizwe ingxoxwethu.
Mina angikhulumeli i-collective, ngikhuluma mina njengomuntu owasiwe ngomunye wabantu abasungula i-collective. Nxangingasiwo semlomo we-collective. Abantu bonke bona ababaningi abakhuluma kakhulu singabalandelela ngamunye ngamunye. Balamanga, abaningi bakhona abaqinisanga. Sinabantu emathebeleland abenza imali ngegugura hundi. Sinabantu emathebeleland abahlalayo abakwaziyo lapho kulamangcwaba abantu khona abegugura hundi abafayo. Kuyabuya abantu bevele Harare, kubuya ama-researchers avele emazweni. Afika bababuza ukuthi mbani okwazi lapho kulama-mass grave khona eBhubhuti. Bangakwazi ukuthi ngubani, bamnike okuncane okokuthi ahambele abaye batshengisa, aye batshengisa lapho kulani okulamangcwabo lawo khona. Bona labo bantu abanjalo yibo abantu abangafuniyo ukuthi kwenza kube ne-progress ngoba ukuthi besenza abanye bakhona sebeziphilisa ngendaba yegugura hundi. Kube nabantu ke abangazisisiyo kahle kahle ukuthi into ethiwa yi-civil society isebenza njani. Bafuna ukuthi akukho possible ukuthi wonke umuntu agcwale erumini eyi-one akhulume.
Inhlanganiso ze-Matabeleland Collective zona lezi zonke ngezindala na kumbe zikhona ezibunjwe kathesi sokuqala udaba lona lolo?
Asenhlanganiso ezibunjwe izolo siyabha kuku-trust kade yabakhona kusukela ngabo-1997 ihoza kade yabakhona iteyiteya. Asobantu abangaziyo ukuthi abantu bemathebeleland bafunani. Kade sasebenza sisilo loMnangagwa sasamnika ibizo samthuka izandla ezibomvu sisithi yena kalukulungisa isidaba legugura hundi kusasenzima kubophisa. Namhlanje abantu sebethibilika udinga ungasakwazi ukuthi kahle kahle abantu emandebeleni bafunani. Akusoqiniso ukuthi abantu abakhonsultwanga. Inqabe vuma abantu ukuthi yabha cook class kade yasebenza ekhezi kade yasebenza emangwe kade yasebenza enkaya egwanda. Yini osokubuhlungu namhla ukuthi ihabha cook trust ibuye lemibono evele ebantwini bezigaba zona lezi evele isebenza khona ikufake kube lugwalo. Akukho kunokho okunye abakhuluma ngakho kukhona kuseza kwenzakala ngoba i-National Peace and Reconciliation Commission iseza kuqhubeka isiya ezigabeni. Kodwa abantu bakithi abanye mhlawumbe ubuhlungu lobuyalobunye obungela obuhlela i-logic ukuthi sicabange kahle ukuthi sifuna ukuthi kahle kahle sikufunayo kuyini. Ucina ungasakwazi ukuthi bafunani. Bese kubuya abanye futhi igande abafuna ukuthi izinto ngabe zenziwa yibo ziphume ngabo kungabi ngabanye abantu abajezayo labo bantu babalomhobholo nje ukuthi into leyo wayesenziwa nguDumisani Nkomo wayesenziwa nguJane Williams babe sebephuma namathiyori amaningi okuthi yeyo umnankagwa ubathengile abantu laba kwathini kwathini lento esinjalo kanti abantu abavele ba-affected ngegugurawundi ama-isgemini victims egugurawundi badiniwe ngento leyo bafuna ukuthi into leyo iphele azihlobo zabo zingcwatshwe zipudisent burial labalimalayo bakhompansethe umnankagwa usevunile ukuthi zakuyenza khonokho
bakhona njalo abathi bona inhlanganiso le isifakwe phansi kwekhwapha likamongameli Mnangagwa nanku inkokheli yenhlanganiso isibonakala isimncoma ungathini wena ngalo
usipho lukhona vele akuswelakala abantu abanjalo ngoba kunabantu engithe mina bayakholisa ukuthi isimo siqhubeke sinje ngoba kunama-political parties amanye asurvivor ngokuthi kule ndaba yegugurawundi so nxa usisemgugurawundi kawudile layo kudlule lokhu bona bayebengasela agenda so kuthola kuyatholakala kukhonokho sinembono ethiyeneyo layo imibono yabo kodwa okumqoka yikuthi yena okuhlalayo yikuthi ma Mnankagwa engakwenza lokhu avume acelise ngegugurawundi kwabantu bangcwatshwe amathebelelenti imathebelelenti zambe ziwater project iqalise amanzi abuye kobulawayo abantu ba-precompensation kanti sebesafunane kunye ngaphandle kwakhona lokhu kuyabe sekukubangisana nje ukuthi into leyo iphume ngobani omunye efisa ukuthi ngabe iphume ngayo nje kuphela okuyi-competition ngemhawu
alo-ke ngumnumzana Angliston Smanda ebesixoxa laye kuhlelo olutsha uhlelo lapho esixoxa khona ngodaba lwegugurawundi ye lani lilakho ukuthi lisithumele elingakutsho lani ngodaba lolu njengoba selivunyelwa ke ukukhuluma likhululekile inombolo zethu plus 1 202 465 0318 siyabonga Dumiseni Nkosi ivukile ye izolo ke liyazi ukuthi yilo ilanga lapho inkosi uJesu eyavuka khona isiphambaneni ye uAbigail Mwembe usidubela uhlelo lwethu ngengoma yakhe emnandi kakhulu iPascha ye iEaster ke hayi okwalamhlanje ke asi yehlukane nini ke sizadibana ke kusasa sikhathi sinye kodwa ke lilakho ukuthi lisithinte njalo ngo 7:30 ntambama ibizo ngu Chris Gande babaye.